tisendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwanga zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 9 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili inkomo. Embabeni zekuseni namuhla. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokusilela kwamagetsi, ukudula kwezinto lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Abo kuza ababotshwe eJohannesburg kwele South Africa ngolwesithathu phezu kwempahla engena kuzigidi zamadola ababikwa betholakale belayo ngokungekho emthethweni balokhe bevalelwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokusilela kwamagetsi, ukudula kwezinto lokusilela kwamafutha ezimota. Okudanisa inengi ukuthi kulokuthi ayekethise, uhulumende ukhanya ethatha amanyathelo adlondlobalisa ubunzima obuvele bukhona. Ngeviki edluleyo uhulumende ukhweze impadalo yamagesi njalo wakhuphula intengo yamafutha epetulo ledizili. Namuhla kona abencingo bazise ukuthi labo bazakhuphula impadalo. Ibandla le-MDC lona liphakathi kokuqoqa okutshengisela ngolwesihlanu lweviki ezayo phezu kokukhwela kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Incwadi ehlaziya izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi ukuze udubo olukhona lulungisiswe kuyadingeka ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa alungise ezombusazwe kuqala ngokukhulumisana labanye abagoqela umholi we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Into edingwa ngabantu beZimbabwe kuhulumende ukuthi enze kube lula kudaleke imisebenzi ebhadala kangcono, ukuthi labo abasebenzayo bakhwezelwe amaholo ahambisane lentengo lezindleko ezikhona phakathi kwelizwe, ngokuba phela uzananzelela ukuthi izisebenzi lokhe zilaphe zazikhona eminyakeni eliyane edlulileyo, kodwa imali isikhwele kangaka okuthengwa ngayo bona lokhe behola imali encane. Kuyadingeka njalo ukuthi amandla kagesi akulungiswe atholakale kalu la elizweni kuphele iload shedding. Kuyadingeka njalo ukuthi amafutha ezimota atholakale kalula kuphele amaline. Kuyadingeka njalo ukuthi kuphele amaline asemabhenki imali itholakale kalula. Kuyadingeka ukuthi izinto zonke ezidingwa ngabantu ezitolo zitholakale zikhona ngendlela elula ngentengo eyenelisekayo. Kuyadingeka ukuthi ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo, ngokuba kuloku kuyathintana ukubuswa kwelizwe lomnotho akuhlukani. Uzananzelela ukuthi amazwe wonke lapho kulomnotho ohlezi kahle khona bale ukubuswa okuhle, amazwe wonke lapho kulomnotho ongamanga khona akubuswa kahle.
Alubana uhulumende ethe wadinga ukuxwayiswa Ncube phezu kokuthi ilizwe lingaphuma njani ebunzimeni elikibo libuye lime njalo ngezinyawo, ungamxwayisa uthini?
Asozilungise lento le, asozilungiswe ngufinance minister, idinga ukuthi ilungiswe nguhulumende. Alungise ubudlelwane nabazwe omhlaba, alungise ubudlelwane nabantu beZimbabwe, alungise ubudlelwane bakhe lesisekelo sombuso, alungise ubudlelwane bakhe lomthetho welizwe, alungise ubudlelwane namalungelo abantu. Zonke lezo zinto zilomthelela ekuthini abantu bethembe, babeke ithemba lelo emnothweni, babeke ithemba labo kuhulumende. Kungakafiki leso sikhathi, kungakenzeki lokho, akusoze kwavuka ilizwe. Kungenzwa lokho kutshintshwa amabhajethi, kukhwezwe imithelo, kukhwezwe lokho, akulanto ezaguquka nxa kungalungiswanga leze politiki.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo uyisikhulumeli senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association. Abo kuza ababotshwe eJohannesburg wele South Africa ngolwesithathu phezu kwempahla engena kuzigidi zamadola ababikwa betholakale belayo ngokungekho emthethweni bebelokhe bevalelwe ezitokisini izolo. Abantu laba bedlula amakhulu ayisikhombisa njalo bagoqela abangela maphepha okusebenza kumbe ukuhlala kulelo lizwe. Abanye babo ngabavela eZimbabwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umgcini sihlalo weZimbabwean Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena waqala ngokumbuza ukuthi kwenzakalani kahle kahle eGoli.
Ukusho ukuthi kusukela udlamo lwalukhona ngeviki ephelileyo eGoli. Izolo amapolisa iMetro Police leSouth African Police Service behamba labe Department of Home Affairs bangenele amanye amabuildings lamashopu eGoli lapho kutholakale impahla ezifika 250 million rand abathi bona zimpahla ezingekho emthethweni ngolwasenzini abathi ama-counterfeit goods. Kwabotshwa abantu abafika 600 okucatshangelwa ukuthi kabekho elizweni okusemthethweni. Iningi labo lokho bevalelwe eJohannesburg Police Station. Okusethusayo yikuthi abanye abalama-permit, Zimbabwe Exemption Permit, labo babotshiwe. Nxa sibuza ukuthi kungani bebopha labo abalama-permit, bathi bona bafuna ukuthi ba-verify ukuthi ama-permit lawo asemthethweni. Esikutholileyo manje ntambama ukuthi sebetholile ukuthi ama-permit abalawa asemthethweni. Sebe-checka ukuthi kabala ama-criminal records yini, sebathatha ama-fingerprints belibacheka ukuthi abala ama-criminal records yini. So yikho khonokho okusihluphayo ukuthi umuntu ma ehamba ephethe ama-documents akhe esemthethweni afike athathwe emsebenzini kumba adotshwe emgwaqweni abesevalelwa abesokuthiwa sokudingakala ukuthi ku-verify ukuthi i-permit yakhe iqondile njalo futhi kudingakale ukuthi akalamalokhuzen akalamanye amacala angabe wenzeni.
Vele sona isisusa salindaba siyini ngoba sizwa abanye besithi abantu bokuza bavele bebethwele nzima baphindisela yikho okuqhamuke kona ingxabanqoza le.
Into eyenzakalayo ukuthi kule ndawo phakathi kwedolobho leGoli lapho abantu abathengisa khona ukhothama wangapha eGoli amapholisa ayahamba lapho esiyathathela abantu impahla abesesiyazithengisa futhi impahla. Kusho ukuthi ke last week abantu besebediniwe ukuthi behlale bethathelwa impahla amapholisa esiyazithengisa. Yikho ke wasebetshaya imota zamapholisa. Thina ke siyasigxeka leso senzo esesenziwe ukuthi kutshaywe imota zamapholisa. Sibone futhi izolo amapholisa angu-7 abotshiwe ebotshelwa zona lezi mpahla futhi kade beziphenya sebesiyazithengisa futhi kwezindawo amapholisa lawa abotshiwe. So ke khona lokho yikho okusuka kube sekuvusa umsindo esekutshothi naye ukuthi nxa amapholisa ecabangele ukuthi kule mpahla ezingena elizweni ongekho emthethweni kumele bakuvale, kumele baphenyisise ukuthi lezo mpahla zingena njani, bengahlukumezi izakhamuzi zonke, abantu abazisebenzela kuhle nabantu abazithengisela ngoba iningi labantu bayazithengisela ngoba nanku imisebenzi kayisatholakali lula eSouth Africa. I-unemployment isidlula 29%. Abantu abaningi bazithengisela emgwaqweni. Akumelanga besokuthi abantu abathengisa emgwaqweni ngabantu abathengisa ongekho emthethweni.
Bona abavela eZimbabwe bangaki ababotshiwe?
Kafanelisanga ukuthi sihlole inani lokuthi bangaki, kodwa labo baningi abathethweyo ngoba bakhona abasebenza ezitolo zalapha kade kuvalwe khona imigwaqo eGoli izolo. Abantu labo bahanjwa bethathwa ebesemsebenzini, abanye bengenelwa ezindlini zabo emafletini lapho abahlala khona. Kuthiwa kudingwa impahla lezo ezingekho emthethweni, nxa bengakuthola la uphakathi ulele endlini yakho bafike bakuthatha lobo le permit bahambe lawe bethi uzakhuluma phambili. Yikho khonoko kwenza ukuthi abantu abaningi babotshwe.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena ngomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa obexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseJohannesburg. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukubana igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Thabani Mpofu usecele iZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi imvumele aphenye ukuchaphazwa kwemali yohlelo lokulima olwe-Command Agriculture kanye leyamadayimana eMarange ngoba elolwazi olugcweleyo ngezephu lamthetho. Umnumzana Mpofu nguye obemela umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ekuphikiseni impumela yokhetho luka-2018 emthethwandaba. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi umasipala wakobulawayo uselungiselela ukukhweza imithelo ngesilinganiso sokuyinkulungwane i-1000%. Okuyinto elakho ukuthwalisa izakhamizi gadalala ngoba zivele zithwele nzima ngokubhidlika komnotho. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Zalbonani basakaza abahle abathandekayo abasakaza kuhle bengakhetha uhlangothi kubani umsebenzi siyalithanda kakhulu onjengami ngicela libe lingifakela nami izindaba.
Ninjani Studio 7 ngisewange ngapha. Thina sikhathazekile ngamapassport. Lawa mapassport lawa expire, amanye expire amapages. I-government kayithi sasebenzise amapassport lawo ngoba amanye amapages yokuthi siyangikwanisa ukuthola sasebenzisa besabona omunye umbono. Kumbe besiphe nje ngonye okungamaphepha nje sithole sisebenzisa. Imisebenzi simile sizani bo.
Sakazi we-Studio 7 yalibingelela lonke lanibalaleli. Siphakathi kodubo olukhulu kakhulu. Kufana lokuhlatshwa ngameva ekhwapheni ukuthi wabanguleyi abanguleki mani. Ngoba i-era eyenzakalayo nje ukuhluthunwa kombuso lokhu ngamasotsha yikho kudala inyakanyaka yonke le. Ma uthi akhangela khathesi uzothola ukuthi ilizwe li-upside down ngomuntu oyi-1. And kuzwisa ubuhlungu into eyenziwa ngumnankagwa was not qualified vele ukuthi abe ngupresident undodalwana ngoba yena vele yisigilamkhubu esigebengu. So lingathi liyabheka manje impilo ephilwayo lapha eZimbabwe laku-region isiyimpilo yezigebenga and akusela mbuso okhona kahle. So mina lokho kodwa Chamisa bengahlangana bavumbeni labomnankagwa amboni kuyinto engaba licebelela eli-right. Engakukhalela kuphela ikuthi nje njengoba silama-pressure groups akazami ukusabalala labo Chamisa basabalale bangene kobo-UN konke ama-organization komazwe astrong njengabo-Britain o-America bazame ukuthi bake babise indlela yokuthi lo baba engahlaliswa phansi akachiye lo msebenzi athi oyawenza lo ngoba kawukwanisi totally.
Salibonani ku Studio 7 konapho nginengikhuluma ngundlovu eBridge. Ufuna ukukhuluma ngendaba leyo ukuthi omama sebevunyelwa ukuthi bayenze ismall house. Labo baba labo kumele bayenze njalo. Indaba yokuhamba ukweleda badala likweleda izimali emazweni amanye likweleda liyaqina likweleda leminye imithetho yokuthi lihambise emzini yenu imithetho emibi sibili imithetho emibi. ungahlala ukweleda ukweleda uyakwelediswa leyinye into ongakaze uyikwelede bekuvumise ukuthi vuma ukuthi ungafika ngale abantu kumele ekhaya ngale ohlala khona bangafika ngale abantu lawo bazwane indoda izwane lomfazi umfazi la izwane azwane lomunye umfazi so ha kunzima indaba lezo uhamba likweleda kweleda lokhu lakubona ngapho ukuthi abantu bangahamba sibili emizini abantu sekuthiwa hey umfazi kungcono umfazi wakho sibili ekhonjiswe kumbe indoda yakho ekhonjiswe umthetho omubi lo.
Livuka njalo bayali beStudio 7 lokhulumayo nguNhlanhla Mahlangu wemalungu elupane. Ngithi mina ngikhala ngedamu lakithi elematama eladatshulwa ingwenya. Sele minyaka engu-18 akazililungiswe. Ngicela ukuthi umkhansila wakithi ake ame ngezinyawo lawo sobhuku sike silungiselwe idamu lomgwaqo wakithi wesemkhulu. Kuza izulu kathesi imota zihamba nzima lenkomo zinatha nzima bakithi zihamba uma ngomude zisiyanatha eChangane. Ngiyabonga.
Bonani bantu beStudio 7 imudumo okombiwa ngikhuluma ngiseGoli eSoweto. Into engithanda ukuyisho njengamanje ukuthi leli bandla eliyile libusa ekhaya eZimbabwe eleZANU-PF seniyehlulekile, kaliyekele amanye amabandla nawo abuse, hhayi okwabo lokho. Yebo ye, walikhulula ilizwe leZimbabwe. Kodwa-ke manje asisadinga ukubusa ngokuthi bakhulule ilizwe. Sifuna ifuture yethu yakusasa. Ngiyabonga.
Zimbabwe amahle lani balaleli beStudio 7. Ngithi lami ke ngibeke amagama ngombono engilawo maqonana lohlupho esiqondana lalo elizweni eZimbabwe. Bakithi siyahlupheka lani, liyakubona kulo ngakuboniyo laba ngaphandle kwamazwe bakhona. Sithi sikhulume sitshele umhlaba wonke olaleli yaStudio 7 ukuthi bakithi ake siboneni ukuthi shuwa singenzani ngalo president okhona, ngoba naku kuyahlutshekwa kuya phambili akula lapho kuya khona emuva. Kambe nxa uzabona ikuswelakala emagethi uswelakala amanzi libonana nazo langathi umuntu ezithulele nganyikinyeki. Shuwa shuwa umgaga wayengcono kakhulu, sasikhala ngaye kodwa wayengcono, zange eshothe into ezinjengalezi. Njalo umgaga zange akasayini emthetho obolileyo wezitabani lo susiba khona ukuthi umuntu kuthiwa noma echadile abe lo muntu ophilisana naye ngaphandle kube ngusemthetho ungabi lindaba zalutho. Kuyethiwa umntwana omncane 13 years sengavunyela ukwenda, kanti ibufebe bona lobo mhlawumbe nupresident nguyoqhwalileyo osebonile ukuthi kulowo bantwana omncane sewuhawukela sefuna ukuthi yena kube umthetho ukwenzela ukuthi nxa sekwenzile yena kungabi lalutho engabotshwa. Labantu besiqhwala ama-parliamentaries khona ngalo bonke lapha i-cabinet yakhe ezanu PF ebolileyo abamasela abatshontshe ilizwe bekhuquluza umnotho, babethe amakhiwa abahuquluzi benotho kodwa bona kuyibo abahuquluza kakhulu. Bathi siyahlupheka sicela incwedo ukuthi lingasincedisingalibezana kanjani. Nami ngabeke igama nizalitshela ngokuhamba kwesikhathi, namhla ngisaba ukuthi liveze igama. Ngiyabonga.
Labo gebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kutholakale izidumbu zabantu abalishumi lasificamunwemunye kwele Mexico izolo abanakanelwa ukuthi bengaba bebulewe ngezizathu ezilokwenza lokuthengiswa kwezidakamizwa. Ele Afghanistan selethule ubufakazi bevideo obuveza amasotsha alo ehlasela abahlamuki besimoslim abedlulisa amalawulo emaphandleni aduzane lesabelo seKabul. Abe Zimbabwe abaphila ngokuthengisa ucansi kwele South Africa sebemanyene laba kulelo lizwe abenza umsebenzi ofanayo kumzabalazo ukuthi uhulumende kumele ethule umthetho obavumela ukuthi basebenze ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Isizalwane seZimbabwe esikhethe kwaziwa kuphela ngokuthi inkosazana Linda olwela amalungelo abathengisa ucansi esabelweni seLimpopo enhlanganisweni yesisonke uthi sebediniwe ngokusebenza bebalekela amapolisa.
Criminalization is killing us. Criminalization is making our kids to starve.
Ukwenqatshelwa lokhu kuyasibulala. Ukwenqatshelwa lokhu kwenza abantu abethu balambe. Ukwenqatshelwa lokhu kusehlisa isithunzi. Lapho esihamba khona abantu basikhomba ngeminwe njalo abazwisisi ukuthi inhloboni yomsebenzi esiwenzayo.
Ungethekelela izitalada ezibalisa iNugget edolobheni leJohannesburg emini lobe busuku kulenani elikhulu labesifazane abathengisa ucansi. Endaweni zabathengisa ucansi emadolobheni atshiyeneyo ikakhulu eGoli emalokishini abalisa iHillbrow, Berea, Uvel lakho kugcwele phamu abesifazane lapho iningi labo ungabe Zimbabwe. Ngokutsho kombiko ethule inhlanganiso ye-Human Rights Watch le-Sex Workers Education Advocacy Task Force abathengisa ucansi kwele South Africa basebenzela endaweni eziyingozi becatshile bayabotshwa batshaywe kanye lokudlongulwa ngamapholisa labanye abathenga ucansi sebesesaba njalo ukuthwala amajazi omkhwenyana ngoba kuyibo ubufakazi obubonwa ngamapholisa. Lokhu sekubafaka engozini yokumemethekisa igcwane lengculaza lokulithola. Ulinda ke uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu kulabo abavela eZimbabwe.
One, the work they are doing is criminalized and most of them are here in South Africa illegally.
Okwakuqala umsebenzi abawenzayo awukho emthethweni kanti iningi labo lise South Africa ngokungekho emthethweni. Yingakho nxa bengaboshwa bethengisa ucansi bafika enkambeni sebesetheswa elinye icala lokweqa umthetho wokungena elizweni.
Unkosikazi Mary Nxumalo wenhlanganiso yesebenzi kwele South Africa ECOSATU uthi umsebenzi wokwabelana ucansi ufana leminye yonke imisebenzi ngakho ilungelo labawenzayo kufanele lihlonishwe.
Banalo ilungelo lokuthi basebenze ukuthi bakwazi ukondla abantwana babo. Sizimisele ukuma nabo ukuba supporta ngaso sonke isikhathi njengabasebenzi. Umsebenzi wethu ukumela abasebenzi. Siye khona nasePhalamente siyofuna ukuthi idiscriminalize isex work ukuthi nabo bakwazi ukondla abantwana babo.
Omunye wabalwela amalungelo abathengisa ucansi laba nkosazana noSipho Vidima uthi isicelo sabo lesi sokuthi bavunyelwe ukusebenza ngosemthethweni asipheleli eSouth Africa kuphela.
Uma ubheka-ke nje wuwo wonke lamazwe alapha e-Africa, ama-sex worker mangabe ukhuluma nawo wonke acela u-decriminalization. And ngo-decriminalization, ama-sex worker awaceli ukuthi bacela kubhebhetheke nje i-industry ye-sex work, kodwa bacela ukhuseleko kuwo wonke ama-president ama-African countries.
Loba kunjalo bakhona abaphikisana lokuba semthethweni komsebenzi wokuthengisa ucansi besithi wehlisa isithunzi sabomama, ubangele kuhlukunyezwa kwabomama, ubangele kumemetheka kwegciwane lengculaza, uphinde ubangele ukuthunjwa kwabesifazane besiyabanjwa ngamandla ukwenza lo msebenzi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umkhokheli webandla elibusayo kudale lesenethe lama-Republicans umnumzana Mitch McConnell useyale ukubiza amalunga aleli dale ngesiphangiphangi ukuthi azekhulumisana ngokubunjwa kwemithetho evimba ukuthengiswa amahlayana kwemibhobho eyingozi kakhulu evame ukusetshenziswa ngamasotsha empini. UMcConnell ubekhuthazwe ngabebandla eliphikisayo elama-Democrats ukuthi abizele lidale kulandela ukudutshulwa lokubulawa kwabantu abangamashumi amathathu lanye ngabamhlophe abazonda eminye imihlobo. Izehlakalo zokubulawa kwabantu laba zenzakale eTexas lase-Ohio ngempela viki edluleyo. ukudutshulwa lokubulawa kwabantu mahlayana ngabamhlophe eMelika into esivamile njalo. Okwenza kuhlale kusenzakala njalo nje ukuthi akula kuvumelana phakathi kwabezombusazwe lozulu jikelele. Abebandla lamademocrats bafuna kwethulwa imithetho enqabela ukuthengiswa kwezikhali lezi, kodwa ama-Republicans kavumelani lalumbono. Ndawene zichieneyo zelizwe kanye lase Zimbabwe siyalamukela siyalubonga uxhaso lwenu njalo sibone ku Facebook ukuthi kulabo bani lapha eyabasibukeleyo kuphela kulo Clemence Mzola Dube uthwena good morning Msakazi Talent Spachongo uthwena livu kanjani Mahlabe Zulu endaweni ezehlukeneyo Andukwa zimchayi nkani ya siza Gokandlevo utuwa na salibonani Temba nzima utuwa na rivuga njani Msakazi Skumbuzo mlalazi utuwa na umhlubulo wa sima Tebelelenda Kushe sisebenze imali South Africa Brian and Love Indlovu enkulu iti rivuga njani Msakazi Mina ngizibuza ukuthi uhulumende kamnangagwa Njengoba enqoba ngapha la ngapha kodwa umnotho uyaphansi kanje iplani labo yini Richard Dube Mthembo uthona morning VOA kuzoba lobani ke lapha na talent isiphachongwe uthona babochiwe abantu ngapha eGoli kunzima ngoba bebebopa noma ngubani njalo abanye babochiwe besiyathenga noma besemsebenzini Stephen Mpofu uthini Mpofu uthwena ngiyabingelela msakazi omuhle ekuseni ngithi come 16 sibone okungale ngiyabonga Zenzo amavuko msakazi uyasho Charity Moyo uthwena morning brother Zola Lexen
Bambuzila bantu kuma social media Hey Dr. Malinga, Gigi, la la na watura jena. Kama pena na panjela na tasinani. Sila la gancha, sila la gancha. Sola lexe, sola lexe.
Dr. Malinga esigqibela ke izindaba zekuseni ngengoma emnandi uthi yena solalekuseni sikhangeleke ebezihamba phambili uZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokusilela kwamagetsi ukudula kwezinto lokusilela kwamafutha ezimota Abo kuza ababo church Johannesburg le South Africa phezu kwempahla engena kuzigidi zamadola ababikwa betholakale belayo ngokungekho emthethweni baloke bevalelwe Ayike kwanele likhumbule zikhona phela eza kusihlwa ngwa fast 7 na Mina lani asidibaneni ngeviki ezayo ngolwesibili. Eyami impela viki isiqalile. Olivalelisayo nguntungamilinkomo. Itshone kuhle.